Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla uzulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle Enjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF, umnumzana Philip Chiyangwa, isiphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrick Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemsebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa amahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxela ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubonga mina khona lokuthi ukuthi labo bantu bonke ababotshwe kodwa ke kayisibe bona ababekuphela singaza kwaqanjwa labo abanye laba abe-G40 kuphela akuqanjwe nabanye abaphakathi khona laphana sibazisibili kathi basele njani i-odiperaka ikathiki kubo kodwa ke kayisibe bodwa khona labo banye ngokumangalisayo so ke sisele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa ubani ongathathwayo ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili yizigeleke eqebezane zathatha umhlabathi so kuyabongakala konkala kuthethwe inyathelo ethethwa ngurhulumende lomusha bamudingiyuthisesesion phakathi kwabo khona laphana bakabakade bonke izigilamkhuba lezi ezakwenzayo
kambe bengasala bebangaki kurhulumende kungenzeka lokho
akusakhethile laphana ukuthi kusale obani ngohambo obani akukambe bonke abayizigilamkhuba umthetho kawubambe wonke umuntu nje jikelele owahamba owenza into ezingaqondanga njengakhona lokhu ukuthi umgabo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa ngalokho-ke wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani igilomkhuba kuphela kahle ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathwe i-property yona leyo kayike yi-forfeited yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangazange ukuthola umhlabathi lowo bebenefithe kuwo kumbe kube namanye amaprojekthi angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAG singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Yes, i-ZAG layo kumele yenze okuzasuthisa abantu yakhethwa phela ukuthi khona idile nezilamkhuba ubumenemene ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo kungakhona okophela kwenze epolitika mfumela lokuyalo kuyisekekane kuyabongakala ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokusithiseka kukho lokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibulokuzwayo ungakubongela lokhu
unkosikazi Grace Mugabe Wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha. Kambe kungabe kuyinto entsha yini lokhu kuziphatha amandla zikahulumeni? Ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe?
Bangamacala amabili wona lawo wathatha isazelo ngokomthethweni wayalibhalisa ngebizo lomunye umuntu ngama-tekizana akuthiwa khona kumele ayisejise kuyena lawo ma-tekizi lawo. Ngakho-ke baqondane nomthetho kungakhangeli ukuthi khona bengubani izeni kumbe bese zingubani, bakhangelane nomthetho ngobana wathula umthetho wesizwe.
Xa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulandela ukutshengisela kwabafundi benjube high school ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu. Nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila wenjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi, umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi, kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami, hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenzinto esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organize exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi, as from that day up to now angikazwa lutho lurongo.
Yena lo umbalisi okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa, engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault. Kulo muntu waba influencer abantwana labanye. Ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso liphelele. Wonke imali ezidimandwayo ezama levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni. Forehead le SDC babebiza abazali babatshele isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulomzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. Enjube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungalamuntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafanelanga abasebenzise, ngoba mina ngaze ngabatyela abanye ku-group ngathi except nxa abantwana beyiba bazazibhadalela i-levy, yes, but nxa i-levy izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong. Ngoba abadala they were called, whether there was a quorum or not a quorum, but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuo wabasebenzisa kuo.
Mhm, kodwa sikhuluma nje alizange libone amapholisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapholisa ensitha.
Well, labana abantu kujwayele baba khona lelo langa. Lelo nxa babe khona kumbe bese behamba ama 11, but to my understanding lami ngidlula khona phana always. Hayi, akusey ikho ngoba I think baku realize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi, but bangaba khona andaba nangabantu abavele behlezi bekhona, they are always there. But that day sokwenzakele they drove their cars off they go. Angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba. It's very very pitiful, very pitiful. Nabantwana bayahamba nje besiye esikolo.
Umnumzana Phineas Ndlovu ngumzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukhansila. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Ku kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma-farmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo. Ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu echiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangelele ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokubenzima kakhulu. Njalo sesisebenzele Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole la maphepha. Kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi. Kodwa sesisokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo, uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Silembuzi ezijiyeneyo. Silembuzi ama i-local breed engathi ngimathabele gosi. Sibe lembuzi le engathi ngama crosses. Uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock. So sikhangelele ukuthi lathi we try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivume nini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le, siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle. Sathi siphutha umnyaka sebe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomishi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona basakazi beStudio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo wakokhomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela eMagoronga. Ngokuhlala manje ngisegoli. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile ezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo. Ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle, labangani bayancipha kuwe ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo. Abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi. Okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu, ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako, ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela. Noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabangi ukudla umuntu kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokho oso okukhona njengoba esiphila kuwo la ngaphandle. Kunzima kakhulu lokho kuyasihlukumeza mpela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugu Khanya. Sizubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Ubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Ubuhlungu la kubazali abadinga izimali zokuya esikolweni bengafundiswa. So umzali nguye osephakathi kosizi. Umntwana akafundi imali sihambile utitsha kaholi abayokwengezelelwa imali. Kwakhanya vele kavananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher umuntu wonke usuke esandleni sika teacher. Ukuze ube ngupresident usuke esandleni sika teacher. Ukuze ube lisocha usuke esandleni sika teacher. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sika teacher. So teacher nguye kumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngamateacher angaholiswa imali zabo. Kathesa sikwazi ukuthi lizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ikhuluma lowo ngale nto ebefuna ukukhulunywa ngumnumzana uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni batshengisele ukuze uphoqelele umnanga ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo. Layo uChamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa kodwa manje sekukhulumiwa ukuthi kungenwe ezitaladweni. Mina ngokwami angivumelani naye ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaladweni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi nabantu abanengi belimele. So angubona ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokho kufa abantu kulimala abantu. Ekugcineni kunye kungalasombululo esitholayo kodwa abantu belinyazo sebezolokhu belandelelwa amanye abama human rights ilungelo abantu lama oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona siyamazi vele umnangako. Kobe ngithi uChamisa wangcono alindela nanga umnumzana uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olecandidate yokuqina u-Emerson Mnangagwa mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man isimo sekhaya sesiphume sesiphume kakhulu esandleni sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho nothi ngendlela umnumzana uChamisa ukuthi sikwenze ngayo ukuthi singene ezitaratweni. Hhayi angiboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele uMnangagwa imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa wenozwelo unonyalwa nomuntu lo. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye ezana uPF kakhulena uMnangagwa labangani bakhe laphana kuzayo. Kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaradeni hayi no kwami amvumelani naye umnumzana uChamisa. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapolisa kwele Kenya kuvikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa uMongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabe bandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Vathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazo weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ephalamende sekuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le Senate ungathini ngakho?
Akusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakala ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kabangavunyelwa ukuze efakazi kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indulo xa kuziyowela lapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba lemfihlo kuthi ukuthi kukhona okubi okufihla ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlwe into enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Umnumzana Gary Thola Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani. Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani. Skumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uthi yabo Ntunga amajono msakazi kunjani Hamon. Sonke Khumalo SK uthwana livuka njani emsakazweni. Ngivukise le salukazi esizala mina endaweni yakondolwane esigabeni sakobhutshe. Kuzoba lo Thabisani Ncube uthwena hi Hamon. Isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona. Uyaphendula-ke laphana ulinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha by majority ama-Republicans kunenge okufihlwayo. Ukhuluma-ke nge-impeachment ka-Trump. Gift Hanson, I am watching from D.C. Ulinzi Hamona uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi. Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na. Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven na ntambama phela. Okwaliviki lani lami sokwanela sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.